Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 nazibandlela New Year 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu nxa eqashise kubulaya ukuhlangana kwebandla kuhle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yokubonga lokuzinikela eqoqweni libandla lenkonzo yokholo liye Family of God kobulawayo.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe izolo alukho evalelwe enkambeni yobulawayo Central Police njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo eqoqweni ibandla lenkonzo yokholo lwesiKristu yeFamily of God kobulawayo. UAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa kobulawayo enkundleni eyeZITF lapho okuqhutshwe inkonzo yokubonga uNkulunkulu ngokunikeza iZimbabwe ukuthula ngesikhathi kuhluthunelwa owayengumongameli uRobert Mugabe umbuso ngabakubutho besekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Ibandla leFamily of God baqoqela umkhosi phansi komkhankaso othi Faith for the Nation Campaign, banxusa amanye amabandla abalisa awe Roman Catholic, iECZ, iZimbabwe Council of Churches lamanye, kodwa ababuyanga. Umfundisi Andrew Taunashe owe Family of God ubonye umbuso kamongameli Mnangagwa emfanisa loJoseph ethi sekumele aguqule ibizo lakhe lapho okulotambuzo khona afake uJoseph ngoba engasodubo ezweni kodwa bakhangelele ukubuswa okuholwa kusuka kuJehova okulokuthula okungelabandlululo lokuhlukuluzwa kwabantu. Amalunga edalele parlamente ebandla elibusayo inkokheli zomdabu labo kade bekhona kulumkhosi. Unduna Mtshana Khumalo ubonge ukuza kukamongameli kobulawayo ethi kuqakathekile.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu nxa eqashise kobulawayo ukuhlangana kwebandla kuhle kakhulu.
Umfundisi Usain Sibanda ngomunye wabafundisi abasuka kwezinye inkonzo okhonze lomongameli Mnangagwa ethi kuhle ukubona umongameli eqakathekisa ukukhonza kwamabandla okholo ahlukeneyo.
Kunani kuqakathekile kakhulu ukuthi ebuye siqeda lomnyaka njalo siyaqalisa umnyaka omutsha ukuthi ezothandaza lamabandla ikakhulu ekhangelela ukuthi uNkulunkulu angasiza njani lomnyaka obuyayo. Kuqakathekisa umuntu ongumongameli aphakamise uNkulunkulu lelizwi lakhe.
Gura Charumbira osakhulayo ebandla leZANU PF uthe njengabasakhulayo bakhangelele ukubuswa kuhle kanye lokuvulwa kwamankampani kobulawayo.
Sina ngakonoko siyajabula kakhulu and siyabona ukuthi upresident wethu uyasithanda sivili and ufisele ukuthi ibulawayo ikukhumele ama industry avule, ufuna ukuthi avule ama industry. Sithaba kakhulu ngakonoko ngokuvakasha ukuvisita kwa president wethu uComrade Emmerson Mnangagwa Mnangagwayo, His Excellency.
Konzo yeZCC labo bebekhona bajabulise umphefumulo ngokuhlabelela amaphimbo amnandi ngeziginci ezehlukeneyo ngapha bechichimba kukhala iphansi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje kulamalunga ebandla le Mthwakazi Republic Party abotshiweyo ngesonto betshengisela phambi kwenkonzo engenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabotshwa amanye amalunga aleli bandla abayisifica minwembili ngabebutho.
Abotshiweyo babalisa umnumzana Brighton Ithuthung Sibanda, umgcini ncebo we-MRP ozamela iBeitbridge kukhetho oluzayo. Uthembelani Mfulongashi Mpofu ozamela iMRP eNkayi. Umalonde Nyathi ozamela iMRP eGwanda South. Ukhethani Nxiba Lendoda Ndlovu ozamela iMRP eMatopo South. Kukhetho oluzayo uNkosilathi Ncube ozangena kukhetho oluzayo engukansila wemzingwane. UMarshall Sibanda, uPetros Mkhize abakobulawayo loSehliselo Ndebele weMathebeleland North. Ababotshiweyo babikwa betshaywe kabuhlungu ngabebutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo andubana basiwe enkambeni yamapholisa eCentral Police Station lapho abakhona kuze kube lamanje. Umongameli weMRP uMqondisi Moyo ulandise udaba lokubotshwa kwamalunga akhe.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo echurchi e-trade fair esiyatshengisela etshela uMnangagwa ukuthi kulezinto okusamele zilungise ikakhulu sikhangele iMathebeleland ngendaba yeGugurawundi lokunye okugoqela i-marginalization lapho abasuke batshawa khona libutho lama-youth ezanu kunye lamapholisa abathatha bahanjiswa eBread Barracks baze bahlale khona 4 to 5 hours bakhishwa khona ngama 8 ebusuku basiwa eCentral Police Station esikhuluma nje bakhona phana sithone khona phana kusukusela ekuseni kuze kube kathesi sesihambile ke lamaloya abameleyo amalawyers abameli akhokhelwa nguMaqhawe Mpofu onguye wesilaye okuzathi kusasa sokuyiwa ecourt ayechallenger indlela ababothwe ngayo.
Amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole isenzo sebutho sokutshaya amalunga eMthwakazi Republic Party abakade betshengisela izolo enkonzweni kaMnangagwa ethi isisekelo sombuso siyabapha lelo lungelo njalo ukubhulwa abakwenziweyo libutho kubi kakhulu kubakhumbuza izolo ekaMgabe.
Abantu bonke balelungelo lokutshengisela ngaphansi kwesisekelo sombuso seZimbabwe. Bangatshengisela beqondise kupresidenti enkampanini ebaqhatshileyo noma amasosha lamapholisa. Ngangabe mhlambe umuntu esesuke wangena lapha angafanelanga angene, lapha sengilinganisa, kumele athathwe akhitshelwe phandle, abesetshelwa ukuthi kahambe ngekhaya kumbe amele khathana lalapho okuyabe kutshengiselwa khona. Akufanelanga abotshwe asiwe emasotsheni kumbe emapholiseni ayetshaywa. Ithotha ukutshaywa abantu into engavumelekanga ngaphansi kwalesi sisekelo sombuso isikhumbuza uMgabe.
Ukungena kwamongameli Mnangagwa embusweni encediswa libutho labalweli benkululeko kwamukelwe ngamanye amabandla okholo kuthi amanye hatshi kulandela ukuphatheka kwakhe ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bethi kufana lenyoka ehlube ikhasi ngeke uthi le ayikalumi bantu uyekele ihlale endlini ngoba ingakalumi muntu. Abangene inkonzo lomongameli bamcele ukuba abuse ngokuholwa nguJehova hatshi lokhu abakade bekwenza izolo. Lo ngimela iStudio 7 ikobulawayo ngimu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga njalo Mandlovu. Lokho sikudaba lunye umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi amalunga ebandla lakhe alokhu evalelwe enkambeni yeBulawayo Central Police akhangelelwe njalo ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa ekuseni. Umoyo uthi uzibonele ngawakhe ukuthi abanye bakhe balimele kakubi. Ikakhulu umnumzana Brighton Sibanda olemfanekiso emtshengisa elokhu elegazi kukawuso ayigqokileyo. Umoyo uthi lokhu kulandela ukutshaywa kwabo ngabebutho amapholisa abatsha bebandla lezanu PF kanye lamapholisa ohlangothi lwe-CIO. wengezelele wathi amapolisa alile isicelo segqwetha elibamelayo umnumzana Maqhawe Mpofu owe abameli Lawyers for Human Rights esokuthi baye kwelatshwa esibhedlela kuqala. Asizweni umbono kamnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Kuyathengisela ukuthi isikhathi esiningi abantu bakhuluma ukuthi sikuletshintsho kwezombusazwe but into eyenzakala izolo itshengisela ukuthi akula mehluko okhona engxenye ngabe sekuwesi ngoba ngabe ukuthi umuntu ebedemonstrate ungavumelani laye ukuthi umele demonstrate into eyenzakala ngithi umele botshwe ngamapolisa ehanjiswe ecourt into zokuthi abantu bethaye begcine besemasotheni bona ngani abengakaze kuyenzakale kakhulu ngangapha so umbuzo wami kuzibuza ukuthi kambe embusweni kamnankagwa yisanxa abantu bedemonstrate abazaya bethaya ngama beqeda behanjiswe emasotheni so akuniki ngathi ihope nento ithemba lokuthi sesisukile lapho esasikhona siye endaweni engcono ungane nje sesingani sesibuyele emuva sikhuluma labantu labo balimele kwabanye baqamuka amakhala but amabhosi ayala ukuthi baye esibhedlela.
Lokhu ukuthula okuthiwa bebekuphazamisa uyakubona na?
If these guys did not follow umthetho welizwe there was no need ukuthi bebathathe. Into abayenzileyo i-wrong kumbe i-right yindaba ze-court lezi ukuthi i-court imele i-decide ukuthi they commit an offense. Mina engikusolayo ukuthi abantu nxa bedengiselwa okulilungelo labo bethaywe beyaliswe ukuthi beye esibhedlela yiko lapho endine-problem lakho. Nxa ukuthi kade benze into abangamelanga beyenze angithi bamele ipapolisa investigate behanjise e-court then i-court ijonge yona ukuthi ba-wrong kumbe ba-right.
Uthini ngomongameli Mnangagwa ukuvakatsha kwakhe lokho esiye ezinkonzweni ikakhulu khonapho kobulawayo kanye lo nkosikazi wakhe ibhodabhoda ngumsebenzi wakhe nje njengomongameli kumbe ubone ngani kukhona okunye akuqophile esigabeni?
Obviously sekuyisikhathi sokuthi ukhangelele ukuthi kube le-election unyaka lowo obuyayo. Naye uyakhankasa uzama ukuthi ethole i-support uyadinga indlela zokuthi abantu angaba emgabeni esingama-interface rally. Yena probably kawathanda ama-interface rally sebona ukuthi hhayi angahamba nge-chercha uyabe sengene ngenxeba so njengomuntu osamutha osangena well angahamba lapho afuna khona but at the end of the day kumele engakhohlwa ku-addressa izinto ezifunwa ngabantu engakhohlwa. For me I think and missed opportunity for him. Because you have one of the Bakala couldn't end up like around there as a solve. So when Meluti next cut the Kulma, the way Chance and say, with every rating, you said, Chasing about one Babula, when this was surprising, Jevon Kalamach, Bakule or Tolutula or something like that. But each time there's an opportunity to Kulma, it doesn't mention him. But in Rasa Sigma Machuan, the Maplazin, we are Kulmutis of a compassion. So also, we in the ground that's going to Abona and Karate. So mbona ngani kumele bekwazi ukuthi wena abantu besiNdebeleni baloku bekhumbula into ye-ground njalo nxa engayibambanga ngendlela izamluzisa amavoti ngesikhathi ukuthi ngawe uyabekezaba probably you are going to be the first umuntu wezane ukuthi ewine amasithi angazange wahlukumeza muntu but indlela ayenza ngayo ezilongele ukuya-avoida into eyiyo eyayithona idlisa umgayo layo uzadliwo.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu ubexoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje. Ku-Live Talk sixoxa ngomnyaka ka-2018 wona esiwusungula ke lamhlanje. Liwubona njani lo mnyaka? Ungaba umumetheni? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Australia zibika ukuba kube kulabantu abayisithupha engozini abafileyo ngengozini yokuwa kwendizamtshina yokuthwala abantu ukuzilibazisa bebuka idolobho leSydney ngelanga lokwandulela elomnyaka omutsha. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika ziqunge isibindi zamelana lomqando okade utshaza uvalela abantu ezindlini edolobheni leNew York ukuyamanyana labanye emhlabeni jikelele ukuyabuthana enkundleni yeTimes Square embuthanweni wokwamukela umnyaka omutsha okungumkhosi ojabulelwa ngabaningi owaqala ngomnyaka owaqala ke ngomnyaka ka-1904. Kwezempilakahle ingcwethi kwezempilakahle kanye loZulu bathi inhlelo zabezempilakahle ezikhuluma ngokungahlawuliswa kwabakuhlangothi ezithize kungasoze kwasebenza nxa ungekho umthetho osekela lokhu. Ukugcitshwa komsebenzi wokulungiswa komthetho we-Public Health Act ka-1924 kanye lokutholiswa kwemali kuhlangothi ezimele zisize kulokho kuyiyona indlela kuphela ezosiza ukufeza lezi nhlelo zokuba bangaze bahlawuliswa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba abogatsha lwezempilakahle belobela iziphatha amandla kuzibhedlela zikahulumende ukuzikhumbuza ngalolu hlelo oluvumela ukwelatshwa kwabakulezi nhlangothi zontathu kungela nhlawulo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuzokwenziwa kanjani lokho njengoba le mali eyabelwa uhlangothi lwezempilakahle incane kakhulu. Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uDr. Ruth Labode uthe udingwa yilolu hlangothi yikulungisisa umthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka ka-1924 ube lenhlangothi ezisekela leli nyathelo.
Into sezatshintsha eZimbabwe la. Ibhili kule mthetho esayifakayo njengeyokubhadala kudala kwangabhadala ezibhedlela phela. Khathesi sokubhadala. And kubakhona imkhuhlane ongabhadaliyo, umkhuhlane wengqondo, umkhuhlane we-TB, abantwana abangaphansi kwe-5 okhulu abangaphansi kwe-6 omama abafananga babhadali kodwa ungahamba esibhedlela uyabhadaliswa. Awula ndlela yokuthena uyale uthena sesiyabiza iloya ngoba kula mthetho. Kukhona okuyinto okuncane okunjalo okufanele sidibe lapho.
Okudanisayo uDr. Labode ethi lanxa le ibhili esikhona kade yalotshwa lokhu elisalindele ukuba lenziwe kube ngumthetho uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga kwezempilakahle. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uDr. Gerald Gwinji uthi kunengi okuzolungisiswa yilo mthetho we-Public Health Act ungaba khona.
One of the challenges for instance was around immunization where
bhekana lobunzima lakudaba lokutholisa abantwana imithi bavikela uma kukhuhlane eyehlukeneyo. Uthola ukuthi wena ufuna ukulondoloza impilakahle yomntwana kodwa umzali abe sesala. Ungasebenzisa amandla akho umzali abe sekusa emthetho wandaba. Lo mthetho we-Health Act esiwusebenzisayo uthi nxa umntwana esegumeni lakibo lakasinkosi abanye ngikunanzelela kukazulu ngezamalungelo akhe lokunye abakudingayo sekuguqukile kodwa inkinga yikuba ungakunanzi lokhu lomthetho we-Public Health Act.
Kodwa uZulu ethi akukho okutsha kulokho bebona ukukhunjuzwa kwalezi ziphatha amandla zezibhedlela zikahulumende njengendlela nje yokubabamba abantu amehlo besazi mhlophe ukuba isimo kwezomnotho singakuvumeli lokho. Asebeluphele laba okubalisa unkosikazi Viola Ndabambi oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa upha umbono wakhe kulolu daba.
Nxa ugula ungazuzi ukuthi utholakala umkhuhlane wakho nxa kungakabi khona abamanye amazwe laba abangasincedisa. Ngibona kuhle ukuthi utshele ukuthi wena ukufuza ukuthi unathe umuthi onje nxa kungakabi labasincedisayo thenga umuthi wonalo. Nxa bekhona labo abaye basebekhona ukuthi basincedise siyakwamukela ngoba baya besincedisa lathi ukuthi siyalelokho siphila. Kwesinye isikhathi izimali ziyasilela. UZulu ngithi kamukele okuyaba kukhona kusenesi isikhathi kodwa kuyaba kulungisiswa. amanye amazwe lawa ayabesiza ukuthi eZimbabwe abantu ngapha umkhuhlano nje usukhulile njengokuncediswa kwenza laba balegcikwane le-HIV lathi sizancediswa.
Abakhubazekileyo ababalisa umnumzana Hilary Mlambo bathi uhlangothi lwabo lungabethwanga kule ncwadi esivunjululwe ukukhumbuza iziphathamandla kwezokuba ngobani abakunhlangothi ezimele zitholiswe usizo lapho ziye ezibhedlela zikahulumende.
Ama-leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole-disability engabuya kivo bangabavaleli phandle. Thina abantu abale-disability sibe ne-easy access njengoba singabantwana beZimbabwe.
Belikhanyelelwe ukuba libe selingenisiwe edala lephalamende umnyaka ka-2017 ungakapheli leli bhili le-public health lenziwe kube ngumthetho kusiyagqitshwa umsebenzi waleli dala lesishiyagalombili 8th Parliament. Kodwa akusabanga njalo ekuvulweni kwesigaba sokugcina sedala lephalamende leli obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe akazange alibethe leli bhili njengelinye lamabhili okumele lichutshiswe lidale kulesi sigaba sakugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Yebo kambe zulukandaba mthwakazi omuhle, sesifikile esigabeni sethu lapho esinika abalaleli ithuba lokutsho imbono yabo ngomnyaka ka-2018 abakhulunywe labo namhlanje. Sizwe ke ukuthi bathini.
Ata wata nata prata emvita empopom emapopoma.
Mina ngu-Mr. Mlilo ngoBulawayo lapha eNkulumane.
U-Mr. Mlilo igama lakhe elakuqala mba?
Ngumhlomi Mlilo.
Okay, ungasitshela ngamafitshane ukuthi udlale njani umnyaka lo omutsha, ungene njani, bekunjani?
Khona bekungconywana ngoba sike sathola amasentinyana ale emabhenki amanje sawe kancane loba nje imali lihlupha phalaphala. Kodwa hhayi sicine sokungathi kungcono, esibona ngathi mhlawumbe lo nyaka kuza kuba ngcono asazi, kodwa kungathi kuthembisa kancane.
Kuyini okufiselayo ngomnyaka lo ukuthi kwenzakale?
Ye, mina bengifisa kakhulu eziphathelane lezemfundo ngapha ukuthi abantwana abagogekileyo ikakhulu makukhangela ngemi-curriculum leyo bathiwe ngemva kakhulu, ngoba yona i-curriculum ikhuthaza ukuthi abantwana babasebenzise imitshina yalezi nsuku amakhompyutha. So izabona ukuthi ezikolo abangafundisa vele awakho. So besiphuma logatsha zama ukuthi ngikhulume logatsha lezemfundo ukuthi mhlawumbe bancedise kutholakale amatitsha angayemisa ukufundisa abantwana, ikakhulu abangaboniyo kube lamatitsha aphathekayo kulo lokho. La matitsha akhona angaboniyo enelise ukuthi afunde bafundiswe amakhompyutha ngoba bathiwa ngaphandle kuma-workshops lawa ayenzakalayo ukuthi kufundiswe amatitsha ngamakhompyutha, bona bathiwa ngaphandle.
Bakhona ababili abathathu ongafuna ukubabingelela ngelanga lenyuyelele?
Hayi, mina ngathanda nje ukubingelela abangani bami bonke abangaziyo ukuthi benza sonke ngale khuluma engihlala khona u-anti wami lomza wami emaphosa yala abangani benkala mazi.
South Africa, yeah, igama lami uNhlonthani Nkomo.
Yenkomo, ungene njani umnyaka omutsha?
Hayi, wona umnyaka siwungene kahle kakhulu, siwungene kahle kakhulu, noma nje sikude khona lapha eGoli singekho emakhaya, kodwa hayi wona siwungene kahle ba.
Kuyini okukhangelele umnyaka wonalo siwuqala namhlanje?
Siwuqala namhlanje baba, hheyi, sibe ngathi thina sihleli lapha eGoli siyafisa nje ukuthi nasekhaya ngabe kuyalunga phela, sike sihambe nathi sosebenzela khona ekhaya, sihlalele khona ekhaya. Sikhangelele ukuthi lo uhulumeni omusha lowo khona sengathi ngabe uyalungisa phela izinto kuinto kube khona umpindo laphaya khona sizokwazi ukuthi sibone ukuthi masibuyele emakhaya ngale sike sithole imisebenzi.
Bakhona yini ongafuna ukubabingelela?
Yebo baba, ngabingelela kakhulu ekhaya, mina ngizalwe eSlabhosi esibhibe, ngibingelela ubaba uSandaba uNandaba umndeni wami wonke, ngikuleti ngibingelelela abantwana bami koBulawayo laphana ePhumula, ngibabingelela bonke ngenehlobo zami zonke nje ngizibingelela kakhulu, ngibe ndiphilisa ngene kahle emnyaleni omusha besiphathelayo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Kubonga mina, kubonga mina kakhulu, ngizela ngiphile
la. Banyimboy, madinyoza madibuda ku, tisambula, jekuti sitinga sewe, mukaula, jibuba itendi esimu ti masula, zilibe nchito poti, jina kumana, zawatamu, ndikati.
Nina nyungusikatele nyati, nse haburoni.
Ungene njani umnyaka omutsha bekugidwa yini?
Ya bebegida sibili kade ku-right hayi mina bengizilalele ngoba kutshisa lapha lapho engikhona kuyatshisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Kodwa ungathini nxa ukhangele eminye iminyaka ama-New Year kuyabe kufana yini kumbe bekungconywana?
Hayi bekungafani lo nyaka kade kungani kuphanga. Ngani ukuthaba kwabantu bekuyehlile ngabona kwenziwe ukuthi ilanga liyatshisa kakhulu.
Ungabingelela ababili abathathu?
Yebo, ngibingelela umalume eCountry Park koBulawayo, logogo ozala ubaba elupane, logogo ozala umama koBulawayo, labana wami bonke nje abase South Africa, labakithi bonke nje abase South Africa, ngisithi ngibafisela inhlanhla eminyakeni omutsha, labo bonke abasonta isonto ezethu, ngisithi ukuthula kube labo, kubeke ngokuthandaza ilizwe lakithi njengalokhu ukhanya ngani izinto ziyatshintsha ngazitshintshe ngilambe ngiseZimbabwe, ngibonile ukuthi intengo yezinto lanxa abanye bekhala nje but mina ngiboni i-right kakhulu okudlula lapha engikhona. So ngisithi sisele inhlanhla kakhulu elizweni lakithi ukuthi okunye lokunye kutshintshe le misebenzi ibe khona ukwenza ukuthi sibuyele ekhaya lathi sisebenzele elizweni lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Now you have some people. Feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it.
Nobody. So I mina isa mangura from Mali. Kuti benyeka Zimbabwe, Gobulawayo, nisugen izolo, nibuye peki namhlanje, nguma holiday Zimbabwe.
Isikhuluma nje ungapi?
Sengise gole kwamanje ngoba ngisuka izolo Gobulawayo.
Bekunjani khona le uyidlale njani New Year?
Hayi, yona iyo yangizalela endleleni ngoba umnyaka omuthi uqhamuke ngisendleleni.
Mhm. Izifiso bani ozifisa zenzakale wona lomnyaka?
Izifiso ukuthi kube nemali ngoba hey ngibonile abantu bayahlupheka kakula mali emabhenki, banike ama $20. So umuntu uyafakela umholo wakhe ebhenki kodwa ebese ethola $20. Manje $20 ayisathengi lutho, into zonke zikhuphukile intengo. Izifiso zami ukuthi uhulumende nje ezame ukufaka imali emabhanga.
Bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Ya, ngizafuna ukubingelela eNtumbane. Abana wami bonke lo baba umwale bazazi eNtumbane, si ngibongile ba.
Hayi, lathi sibongile, kube lo mnyaka omuhle olithuke.
Nani basakazi bethu, ngilifisela umnyaka omuhle khona ngapha eWashington DC.
Hayi, sibongile kakhulu.
Yabo.
Yibo ke esiyenelise ukuthi sixoxe labo, sisizwa ke izifiso zabo lokunye okunjalo. Lani liyenelisa ukuthi lisithinte sixoxe ngokuthi umnyaka lo esiqale lamhlanje liwubona kanjani. Okwamanje ke isikhathi ke savume ukuba siqhubeke sisonke ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yebandla le Family of God koBulawayo, kodwa ke kube lokutshengisela kwasekubotshwa ke abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abafika bona ithumi belokhu bevalelwe. Sikhuluma nje sike sapha ithuba ke abalaleli bethu beStudio 7, njengokutsho kwami ke lani lilenelisa ukuthi lisithinte sixoxeke. Okwakathesi ke sesigciba uhlelo lwethu silithiya kuStudio 7 Live Talk. Igama nguChris Gande, lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.